Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona elingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 13 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo, esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
Ukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bazihlalelani baziqhubekela ngempilo yabo, but then baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kunoduku.
Ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South. Kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU-PF?
Ngakho ngeyindlela singathi hayi kulobubelo kancinyane. Ngakukubi njengoba-ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMathsouth. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli.
Oyisikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi sokuyinhlala yenza ukuthi abamabandla aphikisayo benganqotshwa bahlabe umkhosi.
Okuqala ukuthi inhlanganiso yeSADC ayikathi singathi iripoti yabo yokugcina, so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya.
Obekhokhela iqula labazohlola ukhetho wabomanyano weSADC umnumzana Nevas Mumba wethula amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe, kodwa inkundla yokuxhumana AX imsuse kulinkundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo, esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. Umbiko lo uza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ephikiswa libandla le-CCC. Lona elithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi kumbiko wawethule izolo uthe kule mbiko ethunyelwa yizigilamkhuba enkundleni zokuxhumana zikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngodlame ikakhulu eHarare lakoBulawayo. Kodwa uthi abazakwenza lokhu bazaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhejwi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Angamapolisa ndahlala daily efuna ukwethisela abantu, angamapolisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Ukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bazihlalelani baziqhubekela ngempilo yabo, but then baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kunoduku, kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatemtile kuze se-credit rate bebethe bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lutho elisingathi kwankona lusenza ukuthi kulokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani, untantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo lunganaluzange lakwanjwa ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho elilalelize ntona leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini? Ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa lo engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka muhamba ngoluveve road kulama road block I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road njalo idato i-city center kulama road block.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abaqhuquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini? ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho.
Angiboni kusenzeka njalo, kangiboni kulabantu abagqugquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi yaba lokhetho olungabanzanga kuhle. Singakaphendula izeki sisendula nguChristopher Mthwangwa. Sela amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe nainformation yona leyo. Eqinisweni bayakwaizo, kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibisiphethi lalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo, njengoba siyabona uMnangagwa uthi uwinile, uChamisa uthi uwinile, yebo izeki imalo uMnangagwa, kodwa abesadaki labe AU labo sibone bamalo Chamisa bathi hayi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Kuyiwa phambili njani lapha?
Esiqinisweni eliphilayo akuyiwa ndawo. Akuyiwandawo vele khona ake sithi langabe uyemason uwinile unensini engacontest i-outcome yona leyo. Vele uma iwini elo Emason ayitshengisa ukuthi ilizwe lingaya nga. Baqhubeka nje bezinothisa bona benzele izulu eZimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelimnotho welizwe kuzebe kuhle bodwa labangane babo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo, umholi wenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo likaZulu eibheji likaZulu. Kunjalo nje, ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMatabeleland South ezilichumi lanye. Kukhetho lomnyaka ka-2018, iZANU-PF yathola izihlalo zamalunga edalela ePhalamende ezilichumi lantathu, ele-MDC Alliance lathola esisodwa. Kodwa ngeviki edluleyo ibandla le-CCC lithole izihlalo ezine, eleZANU-PF lathola ezilichumi lanye. Kanti kuyini ukubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU PF? Ngesizwe imbono yengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngakho ngendlela singathi hayi kulobubelo kancinyane. Kakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMatsouth. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandela labasekeli. Labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilobandla elingabakhuphula empilweni zabo. Njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda, Mbeki District, isigaba seGwanda. IGwanda ayikaze kube lo councillor ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo. Lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South. Lakho lokho kuyinkomba yokuthi hhayi kuyathuthuka, kungaba kancane kancane, kodwa-ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangelelwa ukuthi linganqoba khona. Ngibone ngathi kungahamba kuhle lo khetho lube lukhetho oluthe tla olucacileyo, iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi, njengoba ibandla leZANU-PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni. Njalo lo nyaka sibonile endaweni zabo Plumtree ibandla leZaphu lalo lingena kukhansili. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsouth inganyelwa iZANU-PF, kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane iZANU iya ifiphala kuvuka amabandla amanye.
Manje ngokubona kwakho, ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMatabeleland South, kuzamele enzeni?
Eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqube kuzamela asebenze kakhulu kazi, bahlale phansi babone ukuthi yini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU-PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo. Yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsouth zazilama o-veteran ikakhulu abezipra. Okwathi ngo-1987 uNkomo loMgabe sebevumelana isivumelwano sokumanyanisa amabandla abo, basebesuka-ke abalweli benkululeko labo bama ama ngenyawo basekela ibandla leli elezano PF kodwa ngelako lokho sokuguquka kokuqala sebegugile nengilabo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo ke ungabona ukuthi abanye babo lami ngibaziwo sebachiyana lezano bavuselela izaphu ngokunye khona ukuza lithundubeza ke ibandla lezano PF ibandla NCCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ukhokhelo obukhona la nqaba ngobuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinto abanikazi bendawo abazana labantu abahlala lapho kukhethwe abantu ngitsho lezikhundla zebandla ngasisedla siyaphansi kazi vele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kudla nqa kukhethwa mbukhethwa councilor kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo umele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana uluzi bani kungahamba kunje kuhambe kunje uhambe kunje ngibona ari kungasetshenzwa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe izanu PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini umbela laba basakaza izindawo be-social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandla lelo ababelithengisa elingayisilo zanu PF
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe. Kusenjalo umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla lezano PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukuthi amabandla aphikisayo esole impumela yokhetho nxa enqotshiwe.
Inhlanganiso yesadadi ayikathi singathi iripoti yabo yokugcina so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha nalaphaya okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo leyo ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke lawo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition iza kunqoka ukhetho okwesithathu engunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela enokuhlapha kakhulu ngoba isuka ingcolise konke okumalana ngelizwe njengokwazakala ngo-2018 abengekho lawo mavi-11 yikho ngachiya iindaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke abantu besehluleka ukuthi baluselele ukhetho besehluleka ukuthi benze into ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo i-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekile kutshiwo ukuthi wehluleke lapha lalapha hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla kudlaliselwa abantu isikhathi kudlalwa ngempilo zabantu iimpilo zabantu ziqhubeka phambili ama-politician ezabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuseparliament noma bayabengakusi njengoba khona ukesikubona kusenzakala
kodwa kahle kahle ungathini ngalokhu okukhulunywa yisadakho ukuthi ukhethwa luqhutshwa ngangemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC
ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe loko lezo zisolo eziningi ezihatshiswe emakhoti mhlawumbe kungabayikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo lokho kwakuqali ngezimbabwe lakho e-amerika kuyayenzakala siyabona utrump kathesi bayabotshwa kuyani kuyani kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo so izimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazakasebenze noma ngatho ngoba nxa kube le challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle kuyabe kungatsho ukuthi uthi kukhetho lonke sekumele kuchithwe kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto esingazenza kuhle sesiya phambili kusho ukuthi phela lebandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona lo liyabe seliphindile bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo lawo bathi kuqaliswa kambe sesingahlala sisenza ukhetho sicalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule akungeke kube yinsimu engavunwa leyo njenginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park saphuma ngobuningi bethu sakhankasela uminister of finance umpilini ukuthi abe ngumember of parliament lakhathesi kulokho kubuhlungu ezinhliziyweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona sizasilethela ingqubekelo phambili kodwa sikuvumile ngoba lukhetho ube ukukhetha kwabantu ngeke sithi kuqaliswe kutsha ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela nokuthi anqobe asenzile ingqubekelo phambili akasaphumelelanga abantu yikho abakhethileyo siyavuma lokho siqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla leZANU PF obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano weSADC umnumzana Nevas Mumba wethule amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe kodwa inkundla yokuxhumana eX yayithiwa yiTwitter imsuse kulinkundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-CCC lisithi alamukeli impumela yokhetho njalo lifuna ukuthi kwenziwe ukhetho kakutsha. Okuningi sikuzwene kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election elayenzwa mhla ka-23 aliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters vote yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenza le kubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kuye kube le leadership evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. So kufanele ukuthi isathi kule African Union besincedise ukubana sibe nenhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe eleZimbabwe lethwa.
Kodwa abezanu PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very very unfortunate and very very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho eye-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi udliwe akakho umuntu odlulele lapha besincintisana kuphela ngedemokhrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvutheleyo bayatshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kule demokhrasi masingabi ikakhulu imidiya bazamele ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hathi kube lokhe kudonselanwa.
Into ecakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitsheli ukuthi yena unqobile somele agijile abaleke lebhodo nyangasebenzisi alebhodo yebhodo ukuthi sokulebhodo elilenyama lo nqobile osebaleka lebhodo xasintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela eParliamente bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC African Union COMESA European Union uhulumende weMelika lezinye lanxa impumela yalolukhetho isolwa ngabanye kule inye inkokheli yamazwe awezwekazi leAfrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa umongameli Samia Sululu Hassan wele Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe umnangagwa ngokunqoba kulolukhetho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usekhuthaze ukuthi abangavumelani lempumela yokhetho lweZimbabwe bakhonone ngokusemthethweni hathi ukwenza udlakela. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi abanini bamahotela lezinye indawo sebelaywe libandla leZANU PF ukuthi bengazavumela ibandla leCCC ukuthi lenze imihlangano yalo kulezindawo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani igama lami ngulikwa moyo ubaba lo wayengafuna ukuphuma esikhundleni eloke bulala ilizwe esiya phambili leZANU PF yakhe utheni abantwana lesi bafundile bahlele ekhaya basuke emakhaya besiya kwamanye amazwe uyakujabulela lokhu ukuthi bezoba ngodaka boy befundile umuntu onguteacher umthole ukuthana namasimbi ezinje engugarden boy ubona ukuzwa njani yena enhlizweni yakhe engathi lozakhe uJesu wathi mayifika kuye kodwa wabisile emnikelo wayiqilibezela abantu ezandleni zakho. Wayeyena engafuni ukuthi lobu buqili bakho benzayo ebunikeze abanye abantu. Ngiyabonga Studio 7 kafundi ukuhlakanipha ebe ngumuntu omdala okhulileyo engabe ngumuntu omdala ongalangqondo.
Dalibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli siyabonga abantu abalindayo amaphepha okuphuza ukubuya balinda bavota noma abanye bakhala kumele libe kwazi ukubana ifazi idlala indima enkulu izeki yakhuluma yathi siprintile amaphepha isiredi ukuthi ivote kodwa kuthe sokuyideke ukuvota amaphepha angabi khona kwakhanya sokungani sokuqalisa ukwenziwa kathi ngazathi kalethi ebantwini ifazi sithethe amaphepha ehambe emashonali ndiyavotela abantu and abantu bakukhuluma khona ukubakhala ukuthi thina kasivota ngazathiwe ukuthi sesivotile sathathelwa izithupha iZANU PF ayifi yawina free and fair election eZimbabwe lokho yinto abayaziyo lasawe ngafuna ukufaka ama reforms awusoze uthi uyi winning team uyesaba ukwenza izinto ezisegcikeni ngoba nxa uwazi ukuthi ngiyi winning team kumele uyenze izinto eziright phela njenge winning team but iZANU PF ukuze libonde ngamagwadi basebenzisa amapolice ukubopha amalunga ethu besebenzisa amapolice ukwethusela abantu bengena emizini abantu bechisa imizi sibona imizi sitshe emajournalist le i winning team kambe ngachisa imizi but baforce abantu ukuthi babavotele ngenkani umuntu kaforce umuntu uyenza intando yakhe abahloniphi amalungelo abantu behloniphe levoti labantu bengarigi bengayenzi isixoxi kuvotwe kacha eZimbabwe lapha ngoba thina ifight yeze silomnanga ngokukhuluma iqiniso ukuthi sabe sesifile umnanga gwakulanda ayenza eZimbabwe echilumbo siyakuzwa mdendo yakhala uthi uChamisa uRobert abantu emathabeleleni uChamisa ukhuluma iqiniso emathabeleleni wena istory sakho sifile ngokusitela abo grand plan lamabhoda la kuhlangana ayisikho esikufunayo thina njengabantu bemathabeleleni thina sifuna imisebenzi.
Studio 7 ninjani ninjani nonke ngapha hayi sekwenza ke leke kwadlula kodwa singathi ngamanye amagama hayi it's a blessing in disguise sekufuzeke manje abantu baseZimbabwe babone ukuthi ama elections angeke abalethele lutho into esikhona manje sokuthi it's fire by fire iyo into sisele manje ukuthi nje ukuthi iZimbabwe izikhulule sekufuneka nje fire by fire ya ngoba manje laba abantu nje bazimisela ukuthi nje baququde izwe lize liguqe phansi ngamadolo vele kwamanje beliguqe phansi ngamadolo abafundi vele balishivele sekungumlotha manje before liba umlotha sokufuze manje amaZimbabwe siphakame siphakame sifuna ukubazwisa lento abazwisa yona ngoba niyazi abantu bezana ngeke bayimele le lento abayenza kithi mase siyenza kuba ngeke bayimele lena konke kwabo ground yokana mase sikwenza kuba ngeke bakumele hayi bazobona umthetho phansi this time ke that is the alternative kuphela ya kufanele ubonakala ukuthi hayi ivote alisasisi so kufuneka manje fire by fire okay
Studio 7 linjani basakaza abahle abalalela abahle awezwakala umongameli weSouth Africa uRamaphosa umuntu uchayela umnangagwa izandla ukuthi uyenzeni yini yenzwe umnangagwa echazwa abantu echaza laye uRamaphosa amakhehla lawo yini into eyenzwe umnangagwa ongathi ukuthiwa uchayela ihlombe umnangagwa umnangagwa erobha abantu egcekeni nje yini ukuthiwa uchayela ihlombe sihamba sothatha abanye abafowethu le ezimbabwe sibuye sogcwala la eSouth Africa ngikhona bezabona ukuthi akudlalwa la asijwayela kayo la makhehla la
Studio 7 unjani nabalaleli bakho konke nabasakazi inhlekizwa lezi zithutha lezi zisapoti zanopief kampu ngasapoti cancer eyozanopief zanopief yicancer 1980 into kuyingisesihlalweni zobukhosi ayikho into eyenza isiyo esithethe ukuthi ilungise yona idlala kukukhona qede njengemvukuzane so izithutha lezanto ezisapota lokuthi ukhethe luhambe kahle shame kakhulu umuntu osapota izanopano osapota icancer iloku isidla iloku isidla isidla kuqeda kodwa lokuyijabulela wena sithutha
estudio 7 basazi bethu abahle kunye nabalaleli eniyaphila kodwa ezindawo ngezindawo la elikhona ngiyalibingelela ngokukhulu ukugwada ngingasho ukuthi ngithini kodwa umlayezo engidlulisa kini namhlanje yilo ukuthi sithina siyouth iZANU-PF wasayifuni siyabona amaqhinga abaqilibezela ukhetho bathi yengcono kuphindwe kodwa into esingayifuni ukuthi nayi siyouth into esingasayifuni kahle kahle yizani iZANU-PF kwasayifuni and into eyenziwa iZANU-PF le nesadi nabanye nje abasekeli bayo bonke abegold mafia uma lingayibona izoba inkinga kakhulu cause kodwa lithi ukugcina sokuliwa sizolwa laphana siye laphana kuliwe kabuhlungabe enye indlela ukuthi futhi angeke ngize ngichaze nokuyazi ukuthi izoba into kanjani kuyochitha igazi lapha cause into esingasayifuni ngumbuso wezano umbuso locindezelo iZANU-PF ayikho nje into engasiza ngayo ngisho noma nanini ayikho amathuba omsebenzi ezo fire create amathuba omsebenzi into nje esingayifuni lapha eParliament izana kuzoba nzima kakhulu uma ngayi izana ngabuyela futhi embusweni kuzoba nzima kakhulu ayikancane ngeke size sivumele into le ngisola kancane anyeke lokho ututhi wabahlala besitshela bethi yeke uvuke ukukura wondi yeke uyoliwa yeke abantu bayochisela imizi yeke wathi ngcono kuliwe makuliwa kuyafanana manje ongasike ufaye kuyini kuze kube nini siphila kwamanye amazwe lokho esiphila sihamba sicela ukuthi yesicela libancanise kancane kufanele ngizwa ukuthi ngoba sinendawo yokuhlala yithi eZimbabwe hayi no akuliwe makuliwa kuyafanana
yon studio 7 yon go Chris Gandhi hayi ukhetho luhambe kuvi luhambe kuvi sebethu bawinile abadliweyo abanye bezanda bayisezo sokola kuleli lizwe leli hayi lukhetho lolu aluhambanga kahle lolu sebeqalile into yabo kurobha le kodwa into enjabulisayo i-1 emathebeleni ukuthi badliwe nangakuwine kibo le lokwehalale mashonalendi uwone endaweni yakuba ayikacaca ukuthi lamazwayo emavili ubonile nala ukuthi ngarobha kuleli ndawo engapho kebe umsindo awona kibo le mashonalendi hayi ngiyabonga ngabe mude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 amazwi la ke ahle asiqinisa ke kuhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko besilazo kuqhamuka inkulumo phezulu kodaba lokuthi impumela ingemukelwa kuzenziwa na ukhetho kakutsha kumbe hathi ibandla lezano PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathepeleland South kanti kuyini kubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzano PF Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi ajengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ke nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lilalele ezinye ngo 7:30 ntambama.